Lumhlangano uqoqwe inhlanganiso yabezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches ZCC eHarare ngempelasonto. Umfundisi Robin Shumba wensonto ye-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe ELCZ uthi udlakela phakathi kwabesifazane labesilisa kuyinto abangayamukeliyo.
We actually worried when we're looking at the statistics of gender based violence.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu njengamakholwa nabafundisi. Sikhangela ama statistics lo kwanda kodlakela olunje. Ke sizama ngendlela zonke ukuthi sikhangele imbangela yalo siphinde silucede loludubo.
Unkosazana More Blessing Mbilo weZCC uthi inhlanganiso yakhe ibone kuqakathekile ukuthi iphathe imihlangano lemikhankaso enje labatsha elizweni jikelele.
We realize that the youth of Zimbabwe make up a huge part of the population.
Ibone ukuthi abatsha bayingxenye enkulu kakhulu yabantu bonke kuleli. Sabona kufanele ukuthi sibabuthanise baphatheke kukulwisana lodlakela olunje kunokubathiya ngaphandle.
Osakhulayo uLavenda Mutsungi uthi kunje enkonzweni zabo baphatheke kwinhlelo zokufundisana njengamantombazana labafana ngalolu
daba. Women and children but as men as well. So we want to fight.
Sibona ukuthi lolu dubo luphele kumuntu wonke, ngisho naku basakhulayo, kubantwana ezikolo la kuyo yonke indawo.
Osakhulayo ongumfana uJasper Magweva webandla leLutheran uthi ukufundisana lokhu akuqale ezindlini lasemakhaya.
And stop gender-based violence and also boys should be taught to wash dishes at home.
Abafana ezindlini kumele bafundiswe ukugeza imiganu lenkomitsho njengamankazana. Kutshengise ukuba konke okwenziwa ngamankazana labafana bangakwenza bephathisana.
Unkosazana Thathenda Samshonga webandla le-Anglican uthi abantu baphazamisa udaba lwasebhayibhilini oluthi obaba kumele babe yinhloko emulini.
Also a biblical perspective of it, if we look at the biblical aspect, yes, it's true, men are supposed to be on top, but the biblical aspect of it,
kodwa kumele bebe yinhloko ngendlela yokuthungamela, bevikela lokuphandela imuli zabo.
Unkosazana Rubijaita Rubinga wenkonzo ye-Salvation Army uthi bayafundisana njengabatsha enkonzweni, kodwa usekubona kufanele ukuthi lokhu kuqheliswe kugoqelwe ukuhlangana bevela kwinkonzo zonke besenza imihlangano yokufundisana njengabatsha.
From 12 years, not 16, 12 years, because njoma ages are just special nowadays are being abused.
Kubalulekile ukuthi kube lama-fellowship labatsha kusukela ku-12 years sibili kusiya phezulu befundiswa ngalolu dubo ngoba sebehlukuluzwa labo emacansini.
Abenkolo bathi ukulwisana nodlakela kumele kulwise malanga onke, hathi ngesikhathi somnyaka esiqanjiweyo kuphela. Inani labatsha eZimbabwe abangamankazana labafana abaleminyaka efika kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa lifika kuzigidi ezedlula kancane kweziyisithupha. Njalo abamasonto bathi ukubafundisa besesibancane kungenza ukuthi bekhule sebesazi ukuthi udlakela alulunganga. Nimele iStudio 7 eHarare, ngingu Max Peter Ntambe.